Ama-development ayenzakale namuhla, ama-consultants, the most senior doctors, sebetshengisele concern le-worry yabo ukuthi umumo ezibhedlela awumanga kuhle njalo kukhanya ngani iministry ayikayenzi lutho ukuthi i-situation yangkhona i-improve. So bona babhale incwadi yokuthi after 48 hours or so, nxa umumo ezibhedlela ungazange utshintshe labo sebele-intention yokuthi bejoyine i-industrial action ngoba sebedine ngokusebenza bebodwa ama-patients emaningi njalo kungela amaphilisi ezibhedlela.
Ngaphandle kwalokhu-ke sibonile izolo u-retired general uCostantino Chiwenga yena ngumseli kamongameli esithi amadokotela akhalela umsebenzi ungazane kawala ndaba labantu lezigulane. So-ke lina lithini ngakhonokho sibili?
Thina esikutshoyo ukuthi izikhalazo zethu sazikhuluma kudala and izikhalazo lezi zimayelana ngezigulane labodokotela and khonokho kuqakathekile ukuthi nxa sikhuluma nge-health care system elizweni abantu bona labo ababili baqakathekile udokotela i-patient. Ngakhuluma ukuthi ezibhedlela akulamaphilisi akulama-medication njalo akulazigqoko ezigqokwayo ukuthi umuntu azivikele ekubambeni imikhuhlane. Ezinye izibhedlela bezingasakwanisi ukwenza ama-operation ngenxa yokuthi imitshina yangkhona esetshenziswayo xa umuntu kusenza ama-operation ibingasasebenzi. So after that odokotela bakubone ukuthi ama-patients asatholi uncedo okumele beluthole ezibhedlela ngenxa yokuthi izinto ezisetshenziswayo kazikho. Njalo odokotela bona ngokwabo babekhuluma ukuthi imali abaswela ukuthi bebuye emsebenzini. So yiyo into ebelokhu siyihambela sikhala ngayo nale ukuthi beyikhangele and it's very sad ukuthi after 28 days awukabi lama-solutions. Esikubonayo ukuthi kulokulwa lokhu okuthi odokotela bephenduke emsebenzini even though ama-grievances lezikhalazo zabadokotela zingakhangelwanga. Kusitsho ukuthi nje ingathi ngelifitshane odokotela bebukela abantu begula bekhala ubuhlungu. Lokhu lakho kubuhlungu bodokotela ezingqondweni ukuthi baba lama-depression over izinto ezinjani.
Ye, nxa singabuyela futhi kubodokotela laba sebehlale kakhulu ezibhedlela, ukulisekela kwenu khonokho kutshoni?
It's really bad news because kusho ukuthi kuyangasela odokotela abaya emsebenzini ku-public laku-private bonke sebengena ku-industrial action and khathesi into eqakathekileyo ukuthi even ama-nurses wona khathesi behamba kabili ngeviki ukuya emsebenzini kutho ukuthi izibhedlela sezingavalwa lokuvala nxa i-situation ingakhangelanga.
Yes, bonile njalo lithengiswa imithi, kuthiwa imithi khona e-Natfarm laphana. Lina lithini ngakhona ngemithi leyi ukuthiwa yathengwa nguhulumente?
Thina esihlala sikukhuluma ukuthi sihlala sisizwa kuthiwa kule mali engaka ephumileyo kuyathenga imithi, yeye kule mithi engaka esitholakele. But ezibhedlela kungela mithi, into esihluphayo yonale ukuthi sihlala sisizwa impiko yona le emningi-ningi kuthiwa sokulamaphilisi kule mali engaka yokuthenga imithi. Kodwa ezibhedlela kungela lutho. Umnyaka wonke odokotela bahlala bekhala ngento efananayo ukuthi akulamithi ezibhedlela and into esikhalela yona nale ukuthi ekucineni nxa sizizwile amaripoti ona la kumele kube le-evidence ukuthi i-situation ezibhedlela isitshintshile lokhu kubonakala ngokuthola kwamaphilisi ngezinto zonke ezifunakala ezibhedlela.
Kube sekusuka lokhu kukhonona kwe-Minister of Higher Education ethi o-junior doctors uyabo lokhu sesikolo njalo balibhadalela imali kambe kuthiwani ngakhonokho?
Thina esingakukhuluma ukuthi lokhu akulunganga ngenxa yokuthi i-international standard yindlela esetshenziswa ngapha eZimbabwe ukufundisa odokotela and according to ama-international standards ukuthi odokotela bayahamba sebefunda iminyaka eyi-5 xa bengaqeda ukufunda iminyaka eyi-5 sebegraduate sebesiba ngama-junior doctors and that's the situation ekhona khathesi. Ukuthi sithi udokotela yi-student hayi kuyasethusa lokhu asibhadalwa mali imali ama-school fees esiwabhadalayo adura ukudlula amanye ama-degrees amaningi and by the time siqeda ukufunda kwethu imali esiziphuma khonapha asikwanisi lokuzibhadala bhek ngoba ziningi kakhulu.